Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Iqula le Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla le ZANU PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula le Commonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso ye-Commonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambisana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give consensus. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you are appraised of the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws, constitution, with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party. Lo mmeli wezengeza West uJob Skala uthi uvubenana lokuba ele Zimbabwe libuyele ku-Commonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Chiriedenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni. Kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU PF, ikwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe ku-Commonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabanqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso ye-Commonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe uqhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ivandla leZANU-PF lithi uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Zhuwao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo. Bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Zhuwao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngabakwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe wayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMgabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF umnumzana Tafazi kwaMgwadi uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a position to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umuntu onke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso. Akudumale phakathi ngoba kwesisikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyawuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke zeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uZhuwao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucele le G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sydney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo lo Zhuwao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu kungani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la usisidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loZhuwao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lama-church abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana lutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhipha ngudlakela. So utshengisela ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa. Kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loZhuwao.
Siyabubona ukuthi abalani le national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, benota izinto esazivela sikhuluma ngazo. Kodwa namhla siyebuyela, but thina sithi akulo nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalatile, ama-price ama-commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi, laba bantu bengani abahlangani laye, abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe basolana ku Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iparty yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iyendawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda sibili ukuthi iphele iparty le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhani ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo, ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othengwe nje ukhetho kumbe othese ephumile wamongameli ephendi kanjalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel, kodwa bekuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphithuba lesibili angakwenza.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufanda ngodlula lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube ngunjalo oluthi ngamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqili ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho luzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayini ukuncintisa nalo muntu ongangoTrump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokunye kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump aluthengamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala ambindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. lama sofa lama fridge lembeda.
Yes, sizokutwa njalo ulama alarm. Yes, sizokutwa ulama alarm lokunya kusitshela ngakho.
Yeah, security ama alarm system and elama cameras siyakuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm akwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yabukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kumishop yakho or endlini yakho.
Akusitshela okuningi khonoko kwenziwa njani khonoko?
Silem hlobo etshiyeneyo eyama alarm system and cameras. Silama camera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela endlini yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko okungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho M17 manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami. But kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, ngathi sufakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful. Because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No 067-217-9610. Yatholakala kuma number lawo ku WhatsApp la kuma call.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove Moma Jaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So exactly ngoNovember 15 which is Jagani. Jaivana umZulu intending event ngoDisember kaphesinyana ndiba 14 mina November 15. Ngakho ke sikhethaxoxisana noMajiwe ukuthi uyazi kuhle ukuthi ephile esethindlele kuhle kanje, kodwa kunabanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala, ikakhulu abantu abadala abakuma-home ema-old folks home nema-nursing homes. Abadala laba bagcina, abadala laba basiliswa kaningo, abadala laba ohlupha yikuthi batholi sebengani ba-isolated babodwa nje. Ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda, siyabakhumbula. Ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi laba sizele kwamina kona le kubonawayo benzela ekukhumuleni not an old person kuthiwa nursing home, ekukhumuleni nursing home kodwa ngabantu abadala. Hayi bese sibiza entendeni ngabe abelivele babuye baze ngabe ekukhumuleni sinje sizinyama sakugeleza ko-1930 labo-70 abayiyo abayiso abakhulele zizwa bebangani bese sebafithazanyana kodwa njengobade sidale beharare abangane ngapha senze inye futhi ngapha eHarare. Then kule ndlela ukuthiwa yikaranda erushinga njalo kuthi kule ndlela kule ihome khona ngalo kuthiwa bangoeringe old folks home. Sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa yi-health aid. So i-health aid yiyo engincedana lena leyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala kumi njalo.
Liyabe lilonke yini lo mzukulu wakho yini uMajaivana uzanelisa ukuthi
abuye? Khonapho ke bengifuna ukukhathi ukuthi hhayi yena uyabe endaweni yakhe khona le ngasoze abuye eyabe esheya khona le America. Kodwa-ke sisonke ngoba i-celebration sicelebrate-a sonke ngobulawa kuzabe uManyashi unina then eHarare kuzaba nomfo wabo emnendeni uMajili ngoba ukuba le minyaka engu-60 le minyaka engu-70 ha banodejo ithilile sibekade njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule janqoke koloshe njengamathori amalokhuzeni la azaba bayi-intation yanekopenkilia i-reason ngaphandle imbambi yakhona ncamte ebuya zothiyela okhulu nabogogo isiko ordinarily wonke iziko njengoba kungamabhebethu so elizaletha amathethe lilethe iziko linika thina hhayi likanokhulu nabogogo so obuya ezonika okhulu nabogogo kuzavunyelwa kodwa obuya ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale ncane aso sikhathi sokulenza imali asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali kwenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zithomisile sebili njalo i-3D event management izaprovide ama-tishirt konke kulawo continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi Nyathi
ebabale kumhlaka-3 December bobulawa mhlaka-10 December orushinda kungakumelele kumhlaka-17 December yenekafusi ekhaya kumhlaka-27 December
u-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelaye eseHarare. Bathola phose yamakhulu edlula amathumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama-rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama-rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alitshumi lasithupha kusiya kumadola angamatshumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabatshayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngqi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mukara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
After I looked at really that is lama up in town 1 and 2s ama police super but akathisi sokungcunoba sisebenzele company BCT blawe city transport so hayi sokungcuno kathisi.
Omunye njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12 umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Kuyenza kazi wale sisebenza nzima ukuthi amapolisa abesigijimisa umbe i-city council but sitheze sifake i-association le-BCT izinto zayehlaza zaba ngcono kakhulu. Hhayi bekuzima sibili kakhulu ngoba besi-imposed ukuthi sabuthazi ngathaja amadoli ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomali ushona. For now angeke ngitsho ukuthi sokulobunzima obukhulu kakhulu because ubuzima kade sinawo sobudlulile for now ubuzima ukhona hhayi asiwa yibo lobumalisa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abekunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu because besigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka yabo but besebenza kunjalo kwadekade kunzima besebenza instead futhi bekule mali akusafana ndakathesi kareza kusela sendi kareza i-order siyalikhona sibili but imali akusela yinto esikhona imota seziziningi yabona yinto engayitsho nje but so far yonke into i-right asisoli lutho.
kuraita.
Umchayeli uAbraham Banda uthi basebenza kahle lama rank marshal kanye labo windi.
Nasila problem nawo amathawuta lawo sukisela sasukujova nini nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe
ngokusikhona sakhe namanje wenzabe
after lockdown into esiyenzayo futhi
babiza
abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amacustomer adelelayo ngabona bomashala amacustomer amanye akadeleli.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngabebisa abantu zimsipotho bona bona bethi badala amanini abalindi selihambise ezindlimolo ziyabuya. So ngamadoda esaphilela kuhle kuhle sawuthanda futhi ongahloniphi vele eve yahloniphana kiwo but thina sizodwa siyahloniphana lawo ngoba enhlonipho vele even ungumama akungelanzini wakho bhanxa uhlonipho vevele lesinayinhlonipho thina lapho siyahloniphana mina kibo uhlonipho ngisolilo ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibe la yibo lockdown ebeziphosele kathana but bona bakhona basimele zazisaphendo.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usakhulayo lebuhambi moyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawini. Hayi, iBrazil lama player alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi iArgentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani iArgentina izathatha. Why? Because ama squad amanye ama countries Spain, Portugal, Brazil from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele kuArgentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 ku team yonke. So I think mina Argentina yathatha because it's turned out ama underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba sinathi ukukhayela kudla iattack yabo is strong kakhulu. Bale attack is strong. Hayi Africa ish tina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kudla maybe Senegal singabaphelezele siyabachiya ko semi final.
Wadlalela iqembu le Highlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela le Germany.
Good Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abatshayela izimoto emazweni atshiyeneyo. Singekehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula le-Commonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ogoba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimo Magumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.